soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Mr. Washington, D.C.
Lingali tshana njani izulukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona ulamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 22 Nhlolanja 2018 ngo Chris Gande
lo ntungamile inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Amakhombi lapho esesithiya khona kukhatshana sokubangela ukuthi thina sikhiphe ezinye imali njalo ezokuthi sigade thina esingelazo. So ngibona ngani lokhu uhulumeni lapho uphumbanisile njalo kumele alungisile khonapho, ngoba ukubhadela idola enxanisuka esitungizane phinengikhiphe enye i-30 cents hayi akuyenzi.
Uhulumende uphoselana inyoka ephilayo lekhansili yedolobho leHarare ngodaba lokwaliswa kwamakhombi ukungena edolobheni ethwele abantu.
But nxa ukhona as a public leader, kutsho ukuthi you are prone to public criticism. We need ukuthi lathi umhlaba abantu bonke emhlabeni wonke especially lapha eZimbabwe sibe sikhangela sisiba ndawonye sikhangela ukuthi kanti isituation yethu singayilungisa kanjani kangakanani.
Abenhlanganiso ye-Amnesty International baphawula ngokusemthethweni impumela yocwaningo lwesimo sokwephulwa kwamalungelo oluntu olwenziwe enyakenye emazweni omhlaba ogoqela eleZimbabwe.
Kwenziwa umhlangano kobulawayo okuhlaziya ukuphathelane lesimo samabandla ezombusazwe aphikisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Izakhamizi zeHarare bezizonde ziganunwa namuhla ngenyathelo elithethwe yikhansili yaleli dolobho incedisana lohulumende elokwalisa ukungena kwamakhombi phakathi kwedolobho. Lokhu kubangele ukuthi izakhamizi eziningi zihambe ngenyawo zingena kumbe ziphuma edolobheni, kubika uGibson Bebe.
Abamakhombi bebevele banikeza umhla ka 21 Nhlolanja ukuthi baphume baphele phakathi kwedolobho leHarare bengasathwaleli khona loba ukwehlisela khona izihambi. Yikho nje namhlanje bebengangeni besehlisela abantu kajana. Esinye sezihambi esisebenzisa lawo makhombi umnumzana Mduduzi Masuku ohlala esitungwiza uthe noma bebefuna ukuthi inkinga ebiletha ngamakhombi iqedwe bebesithi izalungiswa ngendlela ebingasoze idinge ukuthi uZulu engezele indleko yokungena edolobheni njengoba sebehlawuliswa ukugada amabhasi kahulumende.
Ukhishwa kwamakhombi lokho mbona ngani bekuyinto umuntu wonke ade esiyifuna, kodwa esingavumelani lakho ukuthi nje amakhombi lapho esesithiya khona kukhatshana sokubangela ukuthi thina sikhiphe ezinye imali njalo ezokuthi sigade thina esingelazo. So mbona ngani lokho uhulumeni lapho uphambanisile njalo kumele alungisise khonapho, ngoba ukubhadela idola enxanisuka esitungizane phinengikhiphe enye i-30 cents hayi akuyenzi. Noma ukuthi ngishone sengihamba ngisuka eCoca-Cola ngingena edolobheni ngomunye umango lo esikuthi njani angesinyise uhambe ngenyawo.
Umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo e-Crisis Coalition of Zimbabwe umnumzana Pride Mkono uthi iningi labantu akhulume labo bathi bazangena ezitaladeni betshengisela ukukhonona kwabo ngokwenzwe nguhulumende.
Abantu abaningi engikhulume labo lapho eHarare vele bathi sasa bazangena emgwaqweni betshengisele ukuthi bafunda amakhombi abengena etown kwenzela ukuthi bebeseduze lemisebenzi yabo. Siyabona njalo ukuthi ibandlela elithethwe ngabantu abasuthayo abanganaki ngempilakahle yabantu abafuna ukuzinaka bona bodwa ngoba bona bahamba ngezimoto. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende lo kanaki inhlalakahle yabantu nempilakahle yabo. Ngakho kusasa zangena esitaladeni sengizele sifile ukuthi hathi lokhu abakwenzeka akulunganga ngala zokufunda.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi beyunivesithi ezinaso umnumzana achifunye uthe okwenzakala namuhla kutshengisa ukuthi uhulumende lecouncil behluleka ukuhluza inhlelo zabo njalo bebemele baphume lendlela zokulungisa imigwaqo.
I-government bekumele bekwazi ukuthi when it comes to 2018 abantu babe sebekwanise be-owner izimoto maybe nga-2-2 or nga-4-4. So the government bekumele iqale ibe le policy yokukanye yoku-expanda imigwaqo. It's a result of poor governance.
Ingcweti ecubungula ngezombusazwe u-Trevor Jaka uthi uhulumende ubephume lecebo lokulungisa iHarare kodwa wehluleke ukuhlela kuhle indlela olungaqhutshwa ngayo.
Kusenzakala ukuthi uZulu sekhitshisa ezinye izimali yena evele ngelamali. Kodwa kufuze sivume phela ukuthi inkinga le adivilethwa ngamakhombi edolobheni leHarare ibisifuze ilungisiswe. Njalo uhulumende ubezama kodwa wehluleke ngokulungisa udaba lwakhe lolu ngokuxosha amakhombi edolobheni ehluleke.
Ngemva kokunanzela ukuthi abebutho sebebuyiselwe edolobheni emgwaqweni yonke engena edolobheni leHarare, abanye bathi lokhu ngakubaphathe kuhle bekhonona ngokusetshenziswa kwabebutho kulolu hlelo njengoba kungekho emthethweni. Uhlelo lolu lokukhipha amakhombi edolobheni leHarare asilolwa kuqala. Ngomnyaka odluleyo ikhansi yeHarare iye yakuzama kwehlula. Lo nyaka ike yakuzama ngozibandlela incintisana lamapholisa kodwa yehlulekile njalo.
Kunjalo nje kulandela ukukhalaza kwabantu abaningi eHarare, umphathi ntambo wentuthuko yezabelo umnumzana July Moyo wethule umbiko ovumela amakhombi ukungena phakathi kwedolobho ephosa inyoka ephilayo kukhansili yeHarare ethi yiyo ethethe leli nyathelo ingahlelanga kuhle. Uqhubeke ethi uMoyo uhulumende uzahlala phansi lamakhansili wonke elizweni labenhlanganiso ezizimele ikakhulu ezimela izakhamizi emizameni yokulungisa lolu daba esithi inyathelo leli kumele lithathwe kuphela soke kwaba lokukhulumisana lokucebisana kuqakathekiswa inhlalakuhle kaZulu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Inhlanganiso ekhuthaza amalungelo oluntu e-Amnesty International baphawule ngokusemthethweni impumela yenhlolisiso ethiwa yona i-State of the World's Human Rights ekhangela izehlakalo zokuphulwa kwamalungelo oluntu ngomnyaka ka-2017 kusiya kuwona lo umnyaka ka-2018. Emazweni alikhulu lamachumi phose ayisithupha i-159 okubalisa eleZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lumbiko beAmnesty International uveza ukuba ohulumende emazweni omhlaba ogoqela weZimbabwe sebebuyisela muva intuthuko esithe yaba khona ekulondolozeni ilungelo loluntu. Umqondisi walenhlanganiso emhlubulweni wangezansi lezwekazi leAfrika, umnumzana Depros Mchena, utshela umhlangano nentatheli zindaba eweteleni yeCrown Plaza ekwethulweni kwale report ukuba umnyaka ka-2017 ubungamuhle kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu esigabeni. Umtshena uthi kulapho kube lezehlakalo zokuhlukumezwa kwalabo kade bephakamisa amazwi akhuluma okuphambana lokufunwa nguhulumende kanye lokuhlaselwa kwabatshengise ukukhonona kwabo bekhangelwa ngelihlo lokuba benza ezombusazwe.
It is our view that freedom of speech will take center stage in the battleground for human rights.
Kungumbono wethu uma ukukhuluma umuntu ekhululekile yikho kuzokuba isiqokoqela sendaba kuze kulwela ilungelo loluntu. Ngakho kumele sikulondoloze lokho kiwo wonke amazwe emhlabeni kusukela kweze kuhlaselwa kwentatheli zindaba kuze kuyofika kunkokheli esabalalisa imibiko yamanga njengendlela yokukhokhela uZulu kwezemibono yakhe, ukuvalwa kwenhlanganiso ezisebenzisana loZulu zizimele, ukubulawa kwabaphakamisa okubi abakubonayo, ukutshela inkokheli iqiniso sekusesabisa. Kodwa lapho uhulumende asebenzisa indlela zokukhulumisana okwethusela abantu, kuqakathekile ukuthi abalwela ilungelo loluntu okubalisa i-Amnesty International bakuveze lokho.
Umqondisi we-Amnesty International eZimbabwe umnumzana Cousin Zilala ulandisa ngokunye kokumunyethwe yile report.
Government ngokwayo nxa abantu beyicriticize akusho ukuthi abayithandi, but nxa ukhona as a public leader which ukuthi you are prone to public criticism. We need ukuthi lati abantu bonke emhlabeni wonke especially lapha eZimbabwe sibe sikhangela sisibandawonye sikhangela ukuthi kanti isituation yethu singayilungisa kanjani kangakanani kanjani for example ukuthi amalungu the right to health, the right to housing, the right to food. Those issues are basic issues that every citizen should enjoy in Zimbabwe. And then njengohulumende kumele efake khonoko njenge priority so that citizens have hope of their lives.
Uzilala uthi uhulumende weZimbabwe akwaziyo ukubhala phansi ukuba uyalandela iziqondiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu kodwa ezephula mihla ngemihla.
Ukanya njengani in most cases uhulumende wethu ele excuse ukuthi economy yethu is not good. Nxa economy yethu ingekho good then kuyaba difficult ukuthi inanzelele amalungelo akhona. Thina njengama citizens we should be able ukuthi si demand amalungelo ona lawo from uhulumende. At least the good level ama standards ukuthi even kungela economy ingekho right kodwa simele sibe lezinye izinto esithi thina for example for example, now city, I have the right to housing or to adequate shelter. I wish you to get Uhulumendo made a boy as long as I get in blue a borrowed deal going to be a maquake. What I want is space or land to be able to learn in an Ellis working in Yama.
Abe Amnesty International, but why is Uba Napand who's Missela Mukreleo in Kokelia Mazela, Ugulondoloza, Ilungelo Luntu? Ohulumende bazoqhubeka bengelamahloni ukuwephula okuzobuyisela muva osekuthe kwenziwa kulolu hlangothi. Bethi kodwa weZimbabwe ukususwa embusweni kobe ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe obesebuse kweminyaka phose yamashumi amane 37 years lapho ayevumela ukuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo sekuletha okulithemba kuZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe abhekane lenhlupho eziningi ezigoqela ukuswelakala kobukhokheli kanye lodlakela. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshelwe kobulawayo namhla obuphathelane lesimo samabandla ezombusazwe aphikisayo. Kubika ubathabile Masuku.
Lomhlangano uqoqwe ngabenhlanganiso yePublic Policy Research Institute ngenjongo yokucazulula ukuthi kwenzakalani phakathi kwamabandla aphikisayo eZimbabwe ngoba kusobala ukuthi abahlelekanga kulokudonselana kwenkokheli ukuxaxabuka kwawo kusungulwa amanye mihla ngemihla khona sokusele isikhathi esingatsho lutho ukuthi ukhetho luqhutshwe. Ekhuluma emhlanganweni lo umnumzana Nketa esakhamuzi sakobulawayo sithi amabandla aphikisayo abhekane lenhlupho eziningi ethi okumqoka yikuswela ubukhokheli lokwehluleka ukumanyana.
Ama problems walawo ngalama problems ukuthi abala ama resources ezimali ukuthi bathenge izinto benze ama posters abakwanileyo. Secondly bala ama problems ukuthi i-state media kuveleka ibakhavi and thirdly ngiwakhangela nxa ufuna kwenza imbuthano kwisikhathi la mapolisa awuyasizwa kubahlupha yoku safuna ukusebenzisa imithetho engasavunyelwayo yephosa lana le which is out of order. Ubusukhangela ukuthi labo benjani bengabaama challenges abafisa mane challenge ukuthi kathi should produce manifesto A1 not a different manifestos but one manifesto ideologically ngababona bengabantu abehlukeneyo into bafanele bayikhangele kathi ukuthi they must take out this animal.
Unketa ugcizelele wathi okwenzakala ku-MDCT kuveza sobala ukufa kwalelo bandla.
They must come together with a quick conversion behlangane. They are not like producing khona ngama alliances and friends. So they've got to sit down and find common ground and have one. Because into abangayi abangaso abangaze bayikhohlwa ukuthi kathesi njoba kulohulumende lo umbutho bangafuna ukudlala bafaka abantu bezimbabwe umkalakatha yenkinga engazozibeyiphu. It is time ukuthi bakwenze behlangane ndawonye beproduce 1 liter. Uyebe khethiwe ngena lo ayikhona ukuthi abantu besifake ukuthi abe yinkokheli. That's one thing. Secondly, bangahlangana ndawonye lama-resources ngazofanele abakhona. They are channeled to those candidates abafuna ukuthi bebasupport. Ngoba mungasupport omunye ngale besupport omunye ngale besupport omunye ngale. It's not effective.
Umnumzana Alec Ndlovu uthi kumele amabandla aphikisayo abambane ngoba khathesi eleZimbabwe lilamabandla angaphezu kwamashumi ayisishiyagalombili. Ethi asiwo wonke amele uZulu, amanye abunjwa libandla elibusayo eleZANU PF ukuze adilize amabandla aphikisa ngobuqotho.
Indlela engikhangela ngayo lolu daba ngeyokuthi khona ama-opposition political parties maningi kakhulu kuleli lizwe lakithi. Yebo, kambe sesizwile ngama-coalitions, sile PRC, sile MDC Alliance, bese siba lenye okuthiwa yi-court. However, sicabanga ukuthi thina singa-contest ama-elections sizintshaka, silulimi lukaxamu, silubhaxa, sinjalo. Sibona ingani kuzabe kuyikubuyela kumistake leyana esiyenze kusukela ngo-1980. Yokuthi siya contest ama-elections kodwa i-result ephumayo iyafanana. I-result ephumayo iyafanana kodwa ke sithi thina okwakhathesi kungangcono ukuthi ama-coalitions lawa sibuyeni ndawonye siboneni sidinge indlela yokuthi nxa kuvuma senzele i-grand coalition. Lapho definitely siyabe sesi-assured sesile siqiniseko sokuthi i-result kumbe imphumela yokhetho izaba ngeyehlukileyo.
Osakhulayo olilunga lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe abasakhulayo bayasilela phakathi kwamabandla aphikisayo ethi lokhu kubangela ukuthi bahlale bengakhuthaleli ukuvota kodwa kuyibo abaningi phakathi kwabantu.
Abantu abatsha bayasilela ku-leadership, ama-leadership positions, ama-political parties, ikakhulu awe-opposition. So ngalezo zizathu basuka beswele into ebahugayo ukuthi bezithole bephatheka endaweni zekhetho ngoba laba abangavotiyo bazabe bedinga ukuthi bevotele abanye babo kodwa sithole ukuthi abakho inkokheli ezingama-youth kuma-political parties. Kuya-affecta ngoba masikhangela i-demographics eZimbabwe abatsha yibo abaningi, masikhangela i-population kodwa balutshwane masokubuya endabeni zokuvota lokuvotelwa. Singakhangela la ma-alliance ona lawa abunjwayo sizathola ukuthi isikhathi esiningi uzezwa kuthiwa ma kule candidate yomuntu omutsha sokuthiwa kadedele umuntu omdala ebekhona phana as a candidate.
Umnumzana Mbekezela Ihlabana isakhamuzi sakoBulawayo uthi amabandla aphikisayo abhekane labebutho okuza kuba nzima ukubasusa ngokhetho ngoba vele bengangenanga ngokhetho. Uthi ukususwa kowayengumongameli uRobert Mugabe kungena abebutho kufana lokubangula ameva kusalele amanye.
Kathi sikukhetho lolu olubuyayo sinanzelela ukubana amabandla lawa azombusazwe ikakhulu la ahamba phambili ele-MDC esikhokhelwa nguChamisa engaba bakaSwangirai sicela ukubana isichubene labebutho. Abebutho laba yiwo asuke ebamba uhulumende, so sikhangelana ukubana kathesi akusoze kube lokulwa ekhethweni phakathi kwabantu nje abantukazana abangayisibo abantu abangaso bebutho kodwa kuzabe kungabantu bebutho behlangane hlangane labantu abantu abangamasivileni nje abantu abangazile ibhemi zebutho abangama-ordinary citizens ayelizwe. So ukuzayenzakala kathe sibili kunzima kakhulu ngoba bebutho ngabala baziwa ngochuku langodlame.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Public Policy Research Institute of Zimbabwe umnumzana Sidumo Bebe uthi umhlangano lo ubujonge ukuxazulula ukuthi amabandla aphikisayo angaqhuba njani ekhethweni oluzayo ngenxa yokungezwani okukhanya kuphakathi kwabo.
Besikhangela amabandla la ayiwo afuna ukuthatha umbuso kuZANU PF kodwa wona ami njani nanku phela sebekutulana ngezagila lokhu besikubona kusenziwa iZANU PF kukibo sebekuphethe sebekwenza bona akube futhi sikhangele ukuthi baqine kungakanani ukuthi njengoba iZANU PF yona isiyiyo esibuswa ngabangalombutho nenza yesebethethe kuRobert umbuso sekuyela ababusayo ukuthi kambe wona amabandla la aphikisayo aza kwenza kanjani ukuba athathe umbuso.
Amabandla aphikisayo asebele mizamo yokuma imanyana ngokubumba imanyano emithathu kodwa lokhu kukhanya kungancedinga lutho ngoba laleyo manyano ilokuxokozela ukuthi ngubani okumele akhokhele. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe eziningi ziyasola isimo esikhona phakathi kwamabandla ezombusazwe aphikisayo zisithi lokhu kuzakwenza ehluleke ukususa iZANU-PF embusweni ngokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Onke waba ngumphathi ntambo obona ngezenjiwayo umnumzana uBeth Mpofu yena osengumphathi ntambo wendaba zasekhaya walile namuhla ukuphendula imibuzo edalile ephalamende phezu kodaba lwamadayimana eMarange esithi ubengasoze ekhulume umgcini sihlalo wekomiti ebimbizile umnumzana Themba Mliswa ekhona. Umpofu uthe ikhona imfihlo afuna ukuyichaya ngomliswa yena athi wamlanda phakathi kobusuku endlini yakhe efuna bakhulume ngudlu ngodaba lwamadayimana lolu. Umpofu ubeqale wathi kasoze ekhulume ngamadayimana eMarange ngoba akasenguye umphathi ntambo wezenjiwayo. Amadayimana la ahuquluzwa kwanyamalala imali edlula amabhiliyoni alitshumi lanhlanu i-$15 billion. Ukwala kukampofu kukhuluma kubangele ukufuthelana okukhulu phakathi kwakhe lo mliswa kwehlukanisa njalo amalunga ekomiti yezenjiwayo le abebandla leZANU-PF bama lo mpofu kwathi abamabandla aphikisayo baba kolunye uhlangothi. Ngaphambilini kokumiswa kukampofu phambi kwekomiti le ebekuke kwamiswa njalo somabhizimusi umnumzana Lovemore Kurotwi yena utshele amalunga edale ukuthi umpofu esangumphathi ntambo ezenjiwayo wamtshela ukuthi inkampani yakhe yayimele imfumbathise izigidi ezilitshumi zamadola i-$10 million ukuze eyiphe ilayisensi yokugebha amadayimana eMarange. Ukuroti utshele ikomiti lenjalo ukuthi waba lomhlangano lomgabe laye umpofu watshela umgabe ngodaba lukampofu lolu kodwa umgabe wakhanya ethatha uhlangothi lukampofu. Ngokunjalo ukuroti uthi umgabe laye ngumuntu ongethembekanga. Sixoxele lunga lekomiti ebize umpofu namuhla umnumzana Anele Ndebele.
Sibe sikubonile njengamalunga aleli committee ukuthi nxa kukhona uminister alakho esifubeni sakhe mayelana ngo-chairman mhlawumbe kungaba semalungelweni akhe ukubana athi u-chairman kazirecuse kulo umsebenzi. Kodwa esikuzwileyo ngaye u-chairman ekuveleni kwakhe kulabo abazingcitshi zomthetho nikuthi kufuze i-committee ilobe sobala ukuthi kuyini okwenzakeleyo. Impumela yalokhu yikuthi ayisikho ukuthi uminister kasoze abuye ku-committee azophendula imibuzo.
Lisazombhalela aphenduke njalo.
Sisazombhalela uminista umpofu aphenduke njalo.
Umthetho wephalamenti babandebele uthi nxa ikomiti yedalele ephalamende ithe yaviza umuntu ukuze kuma phambi kwayo njengelikwenze ubaba umpofu lamhlanje umuntu enalowo nxa kukhona akusolayo ngelinye ilunga lalikomiti uvunyelwe ukukhuluma njalo engavele ekuveze khonoko kumele lichitheke ngeke libe lisaqhubekela phambili ngokuhluza udaba eliyabe elingalo. Kungani lingakwenzanga lokhu lamhlanje njengoba ubaba umpofu elitshelile ukubana kukhona kusolayo ngomliso?
Ithuba uminista ulinikiwe elokuba aveze lokhu angabe uyakusola ntungamili ngoshalimane wekomiti yethu yemine. Kodwa okube sobala yikuthi besokulokuthukuthela nxa zonke yipho uminista ephethenge lokuthi hhayi yena kasozawuvule umlomo nxa uchalimane kungulo alakho akwaziyo ngakho. Uminista ubefuze nxa enxuswa yikomiti abelakho ukuthi angabhalela loba ngu-speaker kumbe u-clerk of parliament acho akubeke sobala ukuthi kulensolo ezithile eziphathelane no-chairman ezigxile kunkulumo ebesiqondane layo namuhla.
Umgabeli Zambiza yini aze efakaza laye?
Ngikuzwe kuphuma emlonyeni ka-chairman ukuthi nxa kunje kungaswelakala ukuthi abuye laye azophendula imibuzo ephathelane nemarangi.
Umnumzana Annelen Lebele lilunga letalele komi lephalamende njalo kukomiti ebona ngezenjiwayo sixoxela eHarare.
Livetalk lamhla kuhlelwa sihluzeni bomama sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabesifazane kwezombusazwe kulandela kwenzakala emngcwabeni kalo obe ngumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai eBuhera.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le balaleli Studio 7 esakaza Washington DC.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Iziphathamandla zakwele Nigeria zibika ukuba sezenelise ukuhlenga amanye amantombazana phose alikhulu i-91 bathunjwe ngeviki edluleyo ngabeqembu labantu abecatsha abe-Boko Haram.
Inhloko kahulumende yakwele Philippines umnumzana Rodrigo Duterte usekhweze umlilo wenzondano phakathi kwelizwe lakhe lele China. Ngokuvimba ele China ukuthi lakhe endaweni ezibangwa ngamazwe omabili olwandle lwePacific.
Agesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Uhulumende weMelika uza kwengezelela uncedo lwemali wele Nigeria elokuvuselela ingatsha ezigoqela ezempila kahle, ezokulima, ezemfundo kanye lezombuso. Inhlanganiso ye-US Agency for International Development ithi izancedisa ngemali eyizigidi ezingamachumi ayisishiyagalombili lesishiyagalolunye zamadola, i-$89 million. Kulandela isivumelwano somnyaka ka-2015 esasayinwa yile inhlanganiso ilo hulumende weNigeria. Ingxenye yalimali izaphathisa kunhlelo zokuvikela ukumemetheka kwegcikwane elibangela umkhuhlane wengculaza ele-HIV kanye lokulwisana lomkhuhlane we-AIDS. Phezu kwalolu sizo, eleMelika lizancedisa abathinteke ngokulwisana kanye lendlala eseNigeria kanye lakuLake Chad Basin. Lokhu kuveza ukuqakatheka kobudlelwano obuphakathi kukahulumende weMelika loweNigeria.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Savume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela.
Ukulumende uphoselana inyoka ephilayo lekansili yedolobho leHarare ngodaba lokwaliswa kwamakhombi ukungena edolobheni ethwala abantu.
Abenhlanganiso ye-Amnesty International baphawula ngokusemthethweni impumela yocwaningo lwesimo sokwephulwa kwamalungelo oluntu olwenziwe enyakeni emazweni omhlaba abalisayo leZimbabwe.
Kwanele Mthwakazi livalelisayo ngontungami Linkomo.
Lo Chris Gande lelayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.